Endabeni zethu namhlanje ngolesithathu Ntulikazi 4, 2018 livethulelwa ngu-President Jeremiah. Abezomvikela abe-Defence Forces bathi ingamanga imibiko ethi uhulumende usethumele amasosha emaphandleni ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho. Nxa ekhona amasosha ahlukumeza abantu kuzolukhuthazwa ukubana abamangalele kwabomthetho. Umkhokheli womanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Shamisa uthi akula mpumela yokhetho ezakwamukeleka ngumuntu wonke nxa kungakhulwanga okuthile ukuqondisa ukuqhutshwa kokhetho elizweni. Umeli weZimbabwe omutsha kwele-South Africa uMnumzana David Amatsiripi uthi uzasebenza katalala ukuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kwele-South Africa leleZimbabwe. Namhla kwezemidlalo silethulela uluhlu lwamaqembu asefinyelele kuyadlala esigabeni sama-quarter finals kumncintiswano wenguqu owezizwe zamazwe womhlaba owenkezo ye-World Cup 2018. Ku-Livestock lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sikhangela ukukhathazeka kwabomanyana we-MDC Alliance abathi kuningi kumele kuqale kulungisiswe andubana kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp unombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yobulenjini yokukhulumisana lokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 kusasa ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi singu WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.